Embikweni awethumele abezindaba kwele South Africa, umtshutshisi ozimeleyo enhlanganisweni ye-AfriForum uMnumzana Harry Nel uthe lokhu kutsho ukuthi uNkosikazi Mugabe uzabotshwa angagcoba kwele South Africa.
That is what happens if there's a warrant of arrest issued. But further than that, they presume there will be no process of...
Lokhu yikho okwenzakalayo nxa kukhutshwe i-warrant of arrest. Kodwa ngaphezu kwalokhu sikhangelele ukuthi kuzaqala uhlelo lokucela uhulumende weZimbabwe ukuthi athumele uNkosikazi Mugabe ngapha kwele South Africa azohlonisiswa. Kufanele ngikukholwe ukuthi uhulumende weZimbabwe uzakwenza lokhu okufanele akwenze.
Ngokukhishwa kwalencwadi yokuthi uNkosikazi Mugabe abotshwe, sekumukelwe ngabaningi kwele South Africa. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Tshabalala uthi lokhu kufanele kube yisifundo esikhulu kunkokheli zonke zeZimbabwe.
Uyasuka lapho osuka khona ekuyezogange elizweni labanye abantu ngikudelela abanye abantu ilizwe lelo lomthetho walelo lizwe. So mina ngithi benze kahle mpeli AfriForum ngavuselela lamacala yenza ukuthi i-warrant of arrest isetshenziswe. Akabotshwe lo mama. Kube yisifundo kwabanye abantu ukuthi abantu besifazane bengahlukunyezwa.
Kodwa-ke esinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Cartman Mkhwebu uyaphikisana lenyathelo lokubopha uNkosikazi Mugabe esithi isenzo nje se-AfriForum sokufuna ukujezisa uMnumzana Robert Mugabe lemuli yakhe ngokuthathela kwamhlophe amapulazi eZimbabwe ngesikhathi esabusa.
Yabayenze kodwa ngibona ukuthi it's a waste of time. Akekho umuntu ozovuma ukumela ngoba inzondo ekhona basaselawo vele kakhulu kuMgabe ngoba wabathathela amapulazi, so basafuna ukuziphindisela leya nto. Okuthi vele angibona ukuthi even i-government angibona ukuthi ingabuya ibasekele ngaleyo nto yabo leyo. Bazalokhu beya nje bebhadala izimanana kodwa nje into iyaphela emoyeni le.
Kodwa-ke uNkosazana Mercy Bundla uthi kufanele wonke umuntu ohlukumeze abesifazane ajeziswe ungakhathalekile ukuthi ngowesilisa kumbe ungowesifazana.
Injabulo yami mina ilapho ekuthenini asingavumelini owesifazana ehlukumeze owesifazana ngesizathu sokuthi maybe ulamandla, ule power. Nxa kuyikuthi wayevikela njengoba etsho kutsho ukuthi iqiniso lizavela. Nxa lakhona kuyikuthi wayemhlukumeza udade kutsho ukuthi lakhona iqiniso kumele livele, ajeze okumele ajeze.
UNkosikazi Mugabe utshaye uNkosazana Angel Nyakenye ngesikhathi emfica elamadodana akhe kwenye hotela eSandton eJohannesburg. Kumsukwane esanda kwedlula, uNkosazana Angel uvulela omunye wamadodana kaMnumzana Mugabe icala esithi yena labangane bakhe bayamhlukumeza ngokumlandelela bezama ukuthi kwesulwe icala lokumangalela unina. Nomelethu 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngiwuBenedict Mhlapo.